Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 kuLwezi 2023 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umthetho ndaba we High Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli wabulilima edalela eParliamente umnumzana Dingo Moziphuthi waqilibezela ukukhetho olusanda kwedlula ngakho kumele kwenze ukhetho olutsha kulesi sigaba. Ikhansili yeHarare isihlela ukuba kusungule uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni. Ikatha ithi ukukhululwa kwabathunjwayo empini yeIsrael leHamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhatshana kulakho okwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano sokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthetho ndaba we High Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli wabulili mayedalela eParliamente umnumzana Dingo Moziphuthi waqilibezela ukukhetho olusanda kwedlula ngakho kumele kwenziwe ukhetho olutsha kulesi sigaba. Uphuthi ongumsekeli kamphathi ntambo obona ukuhanjiswa kwembiko wamangelelwa ngwayencintisana laye oyebandla le-TCC unkosikazi Bekezela Maplanka. Yena otshele inkantolo ukuthi uphuthi wethusela abantu esithi bazawubulawa benyekela ukuvotela yena leZANU-PF. Umahluli wedale ulaye izekhi ukuthi yenze ukhetho olutsha ebulilima. Umnumzana Phuthi yena ongazange aphikisele ludaba emthethwandaba kumbe ukuthumela amagqwetha utshele iStudio 7 ukuthi akazi lutho ngalo. Sixoxe lo nkosikazi Maplanka yena othi usemelele ukhetho lwe-by election.
Mina ngiyabonga kakhulu njalo ngiyajabula ngalesi sinqumo okuthi khona vele ekuqaliseni kwakungayenziwanga izifiso zabantu ngoba uDingo Moziphuthi watshontshela abadala ukhetho lwabo wayenza izifiso ezanelisa umoya wakhe nokuthi ezanelisa umje umphakathi wobulilini. Ngokunjalo-ke mina ngithokozile kakhulu ukuthi sesizabuyela futhi ukhetho lolu luqalise kutsha abantu bebulilima ukuze nabo bathole ukuthula bathole ukuthokoza njalo.
Kahle kahle lithi walutshontsha njani ukhetho belilobufakazi bani enkantolo?
Ye, besilobufakazi bokuthi ngelanga lokuvotwa elamhla ka-23 August okwenzakalayo ukuthi uDingo Moziphuthi wayenika abadala ukudla okwakuphekiwe kuma-polling stations number 2. Kwakunamathebuli awefazi ayebekiwe within 300 meters. Number 3, uDingo Moziphuthi wayenabantu bakhe ababe intimidator bebesabisa abadala bebatshela ngokuthi bangavotela eyinye iphathi engasoZANU-PF bazabulawa banyamalale bathisele imizi kumbe bengaphiwa lokudla. Okunye futhi ngi-eda phezu kwakhona lokhu engutshoyo isimanga saba yikuthi indawo ye-constituency eyaba lama-assisted voters angu-1800 and something, almost 2000 assisted voters, kwathiwa ngabantu bonke labo abangakwanisiyo ukubhala lobukubahla.
Siyabona ukuthi isinqumo lesi lokho okuthiwa yi-default judgment okuphiwa nxa umuntu ekelile ukuya enkantolo uba buphuthi kazange avele ngitsho lelangelilodwa.
UDingo Moziphuthi kazange aphendule ngitsho langelangelilodwa esiyamukele amasamanisi okutshengisa ukuthi kazange ahloniphe umphakathi wokulilima njalo kazange ahloniphe umthetho weZimbabwe.
Kodwa amasamanisi afika kuye ngoba sike saxoxa laye wathi kazi lutho ngalolu daba.
Hayi, amasamanisi afika kuye sikamaphepha wonke nokusayina asayinelwa akulalutho olutshengisa ukuthi uDingo Moziphuthi kazangamukela amasamanisi. UDingo Moziphuthi wamukela amasamanisi kwabhalwa phansi ukuthi wamukela amasamanisi kwasayinwa njalo nxa sasingamtholanga basi zaadinga futhi indlela yokuthi azathola amasamanisi. Amasamanisi wayamukela, uyakwazi ukuthi wayamukela.
Ngisho legqwetha lakhe kazange athumele igqwetha ukuthi lizomela enkantolo.
Hhayi, bekungalagqwetha lakhe. Kazane vela zishuphe okuziqiniso lokuthi konke esakukutho esakubonayo ngamehlo wethu sakufakaza sakuhambisa emthethwandaba kwakuliqiniso okuthi watshontshela abantu ukhetho abantu bebulilima kadanile kakhulu bazibona bengabantu abanyindezeleyo bokuthi bakhothelwe ngumuntu abangazange bamkhethe.
Unkosikazi Bekezela Maplanka ngwancintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima ePhalamende emele ibandla leTRIPC.
The Voice of America, VOA.
Izakhamizi endaweni eziningi zenyakatho lezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi seziphelelwe zinkomo ngenxa yendlala. Eziningi zazo ziyachuba ukuthi ezinye ziyabanjelwa edakeni emadamu asesitsha lapho zizama ukunatha. Izanusi zomkhathi zithi izulu lizasilela kakhulu eZimbabwe lasemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka ngenxa yesomiso esilethwa liyezi le-El Nino. Isakhamuzi seJuchume ePlumtree umnumzana Difa Dube uthi usefele zenkomo eziyisithupha.
Okwalumnyaka kwabunkomo kunzima kakhulu. Kunzima sibili kakhulu ukuthi imbono ingathi iningi lethu kuzasishiya sesiphethe imikhuhlane yezinhliziyo leminye imikhuhlane eminye esingayaziyo ngenxa yokucabanga kakhulu ngokubona inhlekelele oyibona isenzakala idaleka phambi kwakho yokulahlekelwa izifuyo. Izifuyo njengoba sazi ukuthi izifuyo yiyo amabhenki esiwathembileyo kakhulu ensukwini zanamhlanje, kodwa ngenxa yokubona kujabalala phambi kwamehlo akho kungela solution ukuthi ungenzani kuba into enzima kakhulu. Ngoba nxa ubona ulahlekelwa izifuyo ezifika kubo 6 ngesikhathi esisodwa and njalo nxa uthi usakhangela isimo akula nto etshengisayo ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo noma ukuthi ungatshintsha isimo maduzane okuthi sasele possibility ukuthi njalo inani selingabuya liqhubeke njalo likhuphuke kulele selivele selikhona. Isimo sibi kakhulu, amadamu amaningi njalo kubo masendi khona ngale lamanye amadamu asephelile amanzi. Into esiyibona phambi kwamehlo ethu ngoba umkomo abanye sagcina ukuyibona kudala kakhulu iminyaka eminingi edlulayo, over 20 years ago, into esiyibona isenzakala kathesi.
Sesike saxoxa ngamadamu afana lapho Mabhongane lamanye amaningi khona ngapho ePlumtree Dube lisithi kasabambi amanzi ngoba siyagqibeleka. Lokhe kunjalo yini kumbe siyalungisiswa?
Udaba lokho lusafana leminyaka edlulileyo ngoba akula tshintsho lukhona. Abantu bayazama abanye kwezinye izigaba ukuthi batshaye izimali ukwenzela ukuthi mhlawumbe bahambe bathola ama-fashionary angahamba ayekwenza ukuthi ayegubha amadamu abo azange ukuthi akhiphe udaka luluyani kwenza ukuthi amadamu angaphangisi ukoma. Kodwa-ke isimo asikakatshintshi ngisho lakancane. Mina bengakutsho ukuthi ngibona ingathi bekufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi ama-parliamentarians ethu abazame ukugqugquzela uhulumende ukuthi afake ama-regions ethu kubudget ikakhulukazi indaba zamadamu ukuthi bayenelise ukuthola i-machinery ezaqondana namadamu kuphela ezayenelise ukuthi bayewagebha kakutsha la madamu lawa bakhiphe udaka loluyana oluza losibiza sithi saltation okuza kwenza ukuthi amadamu nxa engaba namanzi ayenelise ukuthi abambe. Uhlupho olukhona njengasedamu lasemabhongane, uhlupho olukhona ukuthi ngale kuyanda kakhulu inyamazane ezifana lendlovu ngoba iWangi National Park amanzi asephelile akusela lutho. Ngokuphela kwamanzi eWangi National Park sekusenza ukuthi indlovu zibuye zonke zizongena laphana emabhongane. Nxa kuqeda lapho nxa sekunjalo bese kusithi indlovu nxa zingavele zingene zivoxa udaka zivoxa udaka kakhulu, inkomo nxa ingangena emanzini ingakagcwalisi amanzi esiswini iyabe isaselula umzimba, kodwa-ke ingavele nxa isivele yanatha amanzi khona le phakathi uthi iphume idlule udaka lolo seluvoxa zindlovu sokusuka kube nzima kakhulu. So laphana kuyadingakala ukuthi into esake sabaxwayisa ngisho labekhemfaya ukuthi ngabe kuyagidla i-trench njengalokho kwakusenziwa kudala kumakhanezi ukuthi ngesikhathi thize kuyavulelwa amanzi emabhonga laphana amanzi ahambe elandela ikanele esiya khona le kutu-tu ekhangele khona le ngathi akhangele eWangi National Park. Kwakusiza kakhulu ukuthi indlovu zingabuyi zizofika edamu ngoba nxa zibuya zivoxa ngaleyana indlela leyana esingakutsho nje kathesi ukuthi imabhongane is now a death trap. Inkomo zifansi kuzonke noma nje kusasele ncosana yamanzi esasekhona, kodwa-ke ubunzima obukhona laphana kunzima kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isakhamuzi seJuchume ePlumtree obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo o Studio 7. Untungameli uxoxe njalo lesakhamuzi secholocho umnumzana Belief Gawule laye othi sebephelelwe izifuyo.
Umumo wakhona mubi okungangalisayo. Kunendlala eyabantu yokudla, abantu abanakudla, abantu njalo Nkomo ngesikhathi lesi abanamali, imali vele kayikho. Lanxa yempuphuni zikhona kodwa abantu abayenelisi ukuthenga Nkomo. Umumo lona lapho siphila, abantu abaphila khona eSouth Africa ngale imali azisabuyi kuhle. Ukuthi ukuthi phakathi kodumo silabantu kube sekusiba nendlela futhi ezifuyo, abantu abaphila ngazo izifuyo bazoziqabela zithengiseki, izifuyo zabona ziphila sezithengela ukudla ngabantu abavelela ngalami mali abangenelisi ukuthenga khona kwabo ukudla. Umumo wakhona mubi kakhulu, Nkomo ziyacuba and then kuzathiya abantu phakathi komumo omubi nxa izulu lingabe lokuthi lidonsa lingani. Siphakathi kwenkinga zimile emangalisayo edini ukuthi aba kuthiwa even nama-NGOs la angalesi hawula angenele ancedise ukuthena abantu batholi ukudla bezifuyo lazo zisinde.
Kwezinye indawo Baba Gawule, ikakhulu ePlumtree kubo Gwanda, zibi kwasezinamathela edakeni Inkomo zisifa. Lapho zizama ukunatha emadamu ngoba kusela manzi, isimo elisibonayo la nini khona ngapha eChorocho?
Sina-ke Nkomo kwangcono ke laba abayikhona Nkomo kusiba lodaka kathesi amanzi echitha kathesi. Thina vele kwezinye indawo Nkomo amanzi kazange bekhona umnyaka lowo, kube sebaqala ukukhotoza khona lemuva kobo-January kobo-February umnyaka wonke abantu bezikhotoza. Kwezinye indawo kwaba lokuyindoswana nje kwamanzi okuphele emuva khona lingabo-April May kade zokuphelile amaqhila angasela lutho. Zisemenyaka vele kube umnyaka omubi kakhulu esigabeni sekusetsholotho ngoba kade kulokhu yisikhathi sokuthi abantu bele kube bebhotshoza nakathesi abantu bele kube bephila ngokungamanzi ezinjini nala okupontshelwa amanzi akhona akhona kwezinye indawo nakwezinye indawo kuyahlupha ayahanjelwa futhi amanzi akhona.
Inhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ngesikhathi esifana lalesi ziyabonakala yini, bakhona abathola uncedo?
Okumangalisayo Nkomo ukuthi abantu inhlanganiso lezi lonyaka angiziboni zibuya kakhulu ebantwini njengeziyazi kwenje kweminye iminyaka. Angazi ukuthi imbangela kuyini, kungale kuphuli. Ngiyananzelela eminyakeni ethile inhlanganiso lezi zibuye zihlola nje ukuthi kusetshenzwe njani, kutholakale njani. Kodwa kwazise ezinye zakhona ekuqaleni ngale bezibona ukuthi isivuno zange sisesihle, zibe khona ezinye inhlanganiso eziza kubona khonokho. Kodwa kwazi akuzange kube lolutho olwenzakalayo. Lakathesi kunje nje akula lutho olukhona, akula inhlanganiso zenu ezesizikhangeleleyo ezokuthi ezabo-WST zibuye zincedise abantu bathole ukudla kumbe bakhangele kumumo wesimo nezifuyeni. Kwazise futhi kwesinye isikhathi babe nceda nezifuyeni izifuyo i-stopsid yakuye-stopsid esipansi esishiphile esileda zinhlanganiso lezi. But lo nyaka hhayi Nkomo asiwabona sazi ukuthi kuyimbangela kungabe iyini.
Kuyini ongathanda ukukutsho kunhlanganiso eziphathisa abalambayo okhuluma ngazo kanye lakuhulumende?
Esingakutsho Nkomo ukuthi khonoko kukhangelwa kumele kwenze amalungiselelo. Inhlanganiso lezi ezivonakalayo zikhangela zingasincedisa futhi ukuthi zikhange phambili abantu bangancedisa njani ezigabeni. Uhulumende laye ngancedisa njani ngoba uhulumende laye kumsinda engeke kukwanisa ukukuphakamisa. Kuyaye kudinga ukuthi inhlanganiso zinezi-WST nezinye zize phambili zizokhangela umumo okhona bese zikhalisha ukulungiselela ukuthi ngalowo mnyaka kuthi yakufika kona u-2025 kube khona indlela zokuthi bazangena njani ezigabeni bancedise bangabuyise kuyonakeli. Bahle balungiselele ukulungiselela Nkomo kokuphakatheki kakhulu. Bahle balungise umumo wakhona ongakaze kufika ebangeni elibi, balwisane lawo umumo nalowo ngesikhathi behamba sihamba siya phambili njengoba nje kuyakhanya ukuthi nalo nyaka kunje nje umkhathe nalowo uyathengisa Nkomo ukuthi akula nto e-right lapho unyaka lo. Unyaka lo uzaba yindlala kube yindlala futhi ezifuyo.
Umnumzana Belief Gawule yisakhamuzi saseCholocho. Ikatha ithi ukukhululwa kwabathunjwayo empini ye-Israel leHamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhatshana kulakho okwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano esikhangelelwe ukuphathisa abantu makhaza esihlangeni seGaza. I-Israel yona ithe ukukhulumisana kusaqhubekela phambili njalo ikhangelelwe ukuthi abathunjiweyo baqale ukukhululwa ngolwesihlanu. Phansi kwesivumelwano lesi, i-Israel izakuma ukuhlasela eGaza okwamalanga amane, iHamas yona ikhangelele ukuthi ikhulule abesifazane labantwana abangamachumi amahlanu. I-Israel yona ikhangelele ukuba izakhulula izibotshwa zePalestina ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150. Akukaziwa ukuthi abathunjwa iHamas abazakhululwa yizizalane zawaphi amazwe, kodwa iziphathamandla zeMelika zithi zicabangela ukuthi kuzakhululwa izizalane zalwalelizwe eziyisithiyagalolunye. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxa lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Udaba lolu lubonisa nje isigaba sokuthi sokungathi kulokuvumelana kubandele imithetho yezimpi elawula umhlaba, i-Geneva Convention, ukuthi kuvamile nje ukuthi ngakuyisikhathi sempi ngake nabanye abathunjwe ngesinye isitha nabanye abesitha abathunjwe ngangapha kube bekuthintana nje ngezibotshwa. Lokho kuyimvama nje ngesikhathi sempi kuvamile ukuthi kube bekuthintana, kodwa esikufisayo ukuthi kube nokuveza kokuxoxisana phakathi kwamandla alwisanayo. Ngoba ukuthintana kwezibotshwa akuvamanga ukuveza ukuthi sokusiya ekuxolelaneni phakathi kwamazwe alwisanayo. Kuvame nje ukuthi kubonise ukuthi sinokuvuma ukuthi ye kuyingxenye yokulwa kwakhona ukuthi ziba lethuba lokuthi zithintane izibotshwa zempi, kodwa akwandanga ukuthi kuzame ubonise ukuthi sekusiba lokuxolelana phakathi kwamazwe alwisanayo.
Ngiyasikubona kusenzakala lapha, singakhangelela ukuthi impi leyi ibisiseduze lokuphela na?
Inhliziyo yobuhlungu kumele siyikhangele iqiniso lokubana impi leyi inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngabe iseduze lokuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi leyi iHamas ngendlela nayo lokhu ihlatshela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi, izayele izimisele ukubana ivele iqede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthintana kwezibotshwa akutshengisi ukubana impi asiso sithengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni, ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe alwisanayo. Kumele kube lokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana umbutho, kodwa nasikhanye lapho abaxoxisana khona olumhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebitshwa ngolunye uhlangothi.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi, okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi ngoba kugcine kube kulezinye izintatho ezigcine zilawule emlethu. Ngikhala ukubana amazwe e-South Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni le-South Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele, lapho esingathi besibona ukusiba le-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke isizwe le-South Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ne-Hamas, okuthi ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe le-South Africa, njalo kungathinta umumo womnotho elizweni
lo. Ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, ekhuluma le-Studio 7 esecingweni koBulawayo. Ikansili yeHarare isihlela ukuba kusungule uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni njengendlela yokumelana lokusabalala kwesihudo sekholera, kodwa abaphila ngokuthengisa bona bathi kabayindawo ngoba yiyo yodwa indlela abalayo eyokuziphilisa lemuli zabo, kubika uPraxitis Jeremiah.
Ngolwesibili uhulumende uphe umunisipala weHarare umlayo othi ngemva kweviki eyodwa kumele abe sephume le ndlela yokuthi akhiphe abaphila ngokuthengisela endaweni ezingekho emthethweni kulelo dolobho. Uhulumende uthi nxa umunicipality ingehluleka ukuphuma lamacebo lawo okuqhuba lolu hlelo, yena uzangenela aluqhube ngokwakhe. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kaMeya weHarare uMnumzana Love George Tengu yehlule njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umgcini sihlalo wekomiti yeCouncil ebona ngezamabhizimusi amancane uMnumzana Wombera Ishe Nende utshele iStudio 7 ukubana iCouncil yakhe ibivele ihlele ukusungula lolu hlelo uhulumende engekethuli umlayo lowo. Kodwa omunye ophila ngokuthengisa emigoqweni yaseHarare uMnumzana Thabani Banda uthi ngaphandle kokuba batholiswe imisebenzi abalayo enye indlela yokuziphilisa.
Siyakwazi ukuthi lathi kumele sisebenze sizivikela kukholera, kodwa asilayo enye into esingayenza ngoba ekugcineni kumele sithole umsebenzi, sithole ukudla, sigcine izimuli zethu. Athi nalokho ultimate amasilani lakho esikufunayo yimisebenzi, sifuna besinike imisebenzi sithole ukunakekela imuli zethu kuphela thina.
Esinye isakhamuzi zaseHarare laso esiphila ngokuthengisa uMnumzana Strike Dube uthi akulula ngesimo somnotho esikhona elizweni ukuthi baziphilise ngaphandle kokuthengisa.
Lokho kuhlupa ngokuthi thina sikwazi umthetho abawusebenzisayo. Kumbeni kule statutory instrument, kumbeni kule emergency decision asikwazi-ke khonapho. Kodwa ngamafitshane kunzima ngenxa yokuthi umkhono wethu besiziphilisa ngokuthengisa.
Udubo lwekholera soluhluphile hatshi eHarare kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele, ngoba sezilishumi lasikhombisa iziqinti ezibekwa zilokusabalala kwekholera. Ngokutshona kosukulwa izolo, abantu abedlula 1,092 bebesebebanjwe bele kholera lokhe yaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka yabulala 200.
Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change likhangelane lobunzima bokudonselana ngemva kokuba uzithi usaphethe isikhundla sikanobhala waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangwe exotshise amalunga alo ePhalamende, eSenate kanye lesemakhansilini. I-CCC ithi indubo zayo zidalwa ibandla leZANU-PF njalo isethesa ibandla leli umlando wokuthumba, ukuhlukuluza lokubulala amalunga alo, okuyinto elandulwa yiZANU-PF. Konke lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU-PF Air Forever Associates Zimbabwe FAZ, uMnumzana Kulakwashe Munsaka, lo ayengumsekeli kaMeya wedolobha lakoBulawayo owaxotshiswa umsebenzi nguMnumzana Chabangu, uMnumzana Donaldson Mabutho owe-CCC. uMnumzana Mabutho nguye osungula lingxoxo.
Umuntu okhona ngathi seZimbabwe uyadanisa emfort uzamanje kulukuthi sibona ama-courts e-abuser isisekelo sombuso esise-constitution sisephulwa laphana lalapha. Usuke-ke sisibuze imbuzo yokuthi kathi siyilizwe bani, singabantu bani abangasasihloniphi isisekelo sombuso sabo.
Ye baba Msaka, lingafuna ukuthi lingenelani laphana liphendula amazwi kaMabutho.
Ngiyalibingelela abalaleli, ngithokoza ngisizwa ukujabula ngomumo esiwubona lapha eZimbabwe sikhangelane lokhetho olubuyayo. Ukhetho olubuya ngemva kokubona amanye amabandla lawa aqalisayo esehluleka ukuthi elandele esithi ngesikhiwa yi-constitution, besehluleka ukuqoqeka, besenza ukubana sibe sibuyela emuva sisiyakwenza izinto esasizenzile.
Ye baba Mabutho, uyamuzwa laphana ubaba uMsaka uthi hayi abamabandla amanye lawa angaso leZANU-PF abaqoqekanga okugoqela ibandla lakho, ukubona njani lokho?
Into ekhona ikuthi kumele ukuthi bantu bakithi sikhulume iqiniso, ngoba abantu esibakhokhelayo bayabona iqiniso, bayabona izinto zonakala siphanjaniswa laphena nalaphiyana. And mina ngibona abantu behlonipha inkokheli ezima zisima leqiniso. Njalo lapho ke bekuphambaniseke khona, zibuye futhi ziphinde zinjani zixolise ebandleni. Nezathi ngikhumbuze ke uLokuzeni, ubaba wami okhona phoba umsaka, ukuthi thina njengebanja le-TCCC sakhuluma kuNgceke uthi hayi luba buchaba ngulo asimazi umongameli wethu waloba lezincwadi ezahamba zisazisa uSpeaker of Parliament, zisazisa uMinister of Local Government uthi hayi bantu bakithi lo muntu lo asimazi njalo ngala mandla lawo awayenzayo ehamba ke ekhupha abantu abakhethwe nguZulu. Kodwa ngikhuluma ngesigolo sethu, isigolo sikaMthwakazi. Abantu bakobulawayo bazonto baganinwako ngento eyenzakalayo nale ukuthi hayi usuke ke ukuthi yena ke isikhulumi sePhalamende umbe nominister wethu esuke ke engasam enanzeleli ukuthi hayi bantu bakithi ngile ncwadi le yilaleyi. Anti, why ngikhetha ukuthi ngisebenzise le incwadi le ngikhuphe amalunga aleli bandla. Umongameli walo ebhale ethi hayi yini engilelungele ukuthi ngicommunicate ngilitshele ukuthi ebandleni lami engilikhokhela into zihanjiswa kanje. Ngiyakwazi ukuthi baba umvoti esilayo khonapho esicingweni engabe jabula ngakhona okwenzakalayo because khona ngingathi ke kuchaza bona njalo kubanikeza i-advantage.
Uyamuzwa yini lapho baba Msaka uMabutho, ungafuna ukuthi umphendule la?
Ngikhulume kahle sibili. Ayitsho ngikhuluma ukubana thina njengebandla singabona indlu kamaqhelwane wethu esilwa nayo isitsha. Lingakhayeleli ukubana siyafika sithela amanzi. Asitheli manzi nxa indlweni isitsha. Sikhona ukuthela ipetro.
Most important is kind of ukuthi thina siwini ama election. Ungathiwa i-opposition sifile kathesi siyathaba kakhulu siyajabula. Kodwa la nxa ikhona, hayi kuyajabulisa ngoba sebesikhangela athi ama-chicken balance ukwenza ukuthi lokhu esiphambasayo i-opposition la izasinceda.
Bama Babutho, sikhangele ku-by election lapha namalungiselelo enu asemenjani?
Hayi, amalungiselelo ethu sitesimelele ukuthi khala impolompolo. Uyakwazi ubhuru wami nje ukuthi hayi abantu bazabaphika mhla ka 9 December.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho oyengumsekeli kaMeya wedolobha lakwaBulawayo, waxoxiswa umsebenzi ngumnumzana Chabangu endawonye lo mnumzana kulakwashe Msaka, umkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe FAZ, bexoxa ecingweni leStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lwabaphila ngokuthengisa eHarare abaxwayise ukuthi baphume baphele ekuthengiseleni emigwaqweni ngumanisipala waleli dolobho emizameni bekumelana lodubo lokusabalala komkhuhlane wesihudo secholera. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutshako kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.